abantu abaneqiniso abatho njalo abathi bona umgqabe ababonti wathuthelwane abantu bonke akunamuntu owayesevele esefuna umgqabe ngalesami sikhathi wonke umuntu wayengakamfuni umgqabe khonapha ngitho le phathini kuzala ukuthi yesu abantu bathi befisa ukuthi umgqabe ngabe uyaphuma yikho okwatshengisa okwatshengisela kwabantu kwabakhona kwabakhanya baphuma ebhekeni ukuthi nabantu bonke amabandazi ombusazi watshiyeneyo amanyana khonaphana kwathakazelelwa ukuphuma ukususwa kukamgqabe laphana. Ngezinye indlela-ke engingathanda ukuthi ngikutsho Nkomo ukuthi umumo lowo wona umgqabe wayevele sekhulile sengasakwanisi sengasayenelisi lutho umgqabe nguye wayezilawula izinto umgqabe wayengasazenzeli. Bangatsho njalo abantu bethi bona hhayi ngalesami sikhathi kwakungcono kulalapha kathesi kodwa khangela phela Nkomo kathesi kulokuthula elizweni njalo abantu bakhululekile ngesikhathi sikamgqabe abantu babengakhululekanga babesesaba babekhuluma bethalaza ungakhuluma kubi ukhulume kumbe ukhulume kubi ngokhulume wawuthalaza kathesi bazikhulumela bachothoze uhulumendeni indlela yabo abafuna ngayo.
Ukhuluma ngenkululeko uthi abantu beZimbabwe bakhululekile ukukhuluma yiloba yini abayifunayo kodwa sikhuluma nje ezinkantolo kugcwele amacala abantu asebebotshwe besetheswa umlando wokuthuka uMnangagwa ngokukhuluma nje ukuthi uMnangagwa uyehluleka umsebenzi singathi inkululeko yini le
bawankomo. Angibalele khonapha kwistudio ithina sinje mina ngizabe ngizwe siyakhuluma sonke singabe njalo kuyabantu babenza umuntu othethisa umuntu kodwa ngiyangilale nabantu be-opposition labo bahlala besithethisa sonke ngenhlambe ezinesabekayo singabantu ngathi kodwa sibe sethi kuyanikela ukuthi hhayi vele ngabantu abagangileyo labo abantu abanye ugade umuntu othethisa umuntu eyenzwa ngumongameli abamthethiselani vele umongameli ingabe ungasoli into lapho ayenze kona kubi